ngibona khona uSikhala amelanga abe sejele, mina abe sendlini yakhe labantu abakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSikhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSikhala, lidinge izigelekeqe eziyizo ezinamacala ezifose zibe sejele, ezigoqela Lwane Samuna efuna ukuthumba uChakhudlo Ngazure, umkhokheli we-UD ye-CCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi namajele.
Ye, makhangele-ke icala likaSikhala leli, kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwanazi?
Icala leli, ukuqala kwakhona mfowethu, kulacala likaSikhala elikhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSikhala ngoba akalacala aletha.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibi?
Abala choice, bafuze bamkhulule uSikhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi, besenzana kula bufakazi obukhanyayo, amanye amacala akhona asalahlwa, kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona ukuba bamethela khona esikwaziyo ukuthi namacala abamethesa wona amanga.
Xa likhangela libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lo hulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe nesizathu sokuthi yibo ababe bebe eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe, bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSikhala bengalandi wena, bengalandi uChamisa labantu?
Lokho singeke sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa, bahlukuluzwa, batshona behlukuluzwa. Ngathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ubaba uChamisa, ngoba ngumkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi, kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu nguhulumende weZANU-PF. Lo baba uSikhala naye uyahlukuluzwa. Nami nginje soyakwazi bake bafaka nje besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1000 labanye abakhokheli abatshiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe, abakhokheli be-CCC, abanye basezintolongweni, abanye bathunjwa, abanye batshawa, Honorable James Chidakwa, abanye bacatshile batshona bedingwa. So kuhlukuluzwa lokhu ayisukukaSikhala kuphela, kuhlukuluzwa kubukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.